sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 29 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela yokhetho nxa ingemukelwa kwenziwa yena ukhetho kakutsha kumbe umnumzana Nelson Chamisa ahle akhethwe agcotshwe abe nguye umongameli welizwe.
Kumele ukuthi ama ballot papers kuvunyelwane kuma V11 i opposition ezonke including lomnangagwa kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo a authentic yila.
Ele South Africa selizela chayela ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abeZimbabwe basola lokhu besithi yikho okuzabangela ukuthi baqhubeke bebuthana kwele South Africa bedinga umsebenzi.
Ningazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona, kodwa ke hatch day election esibe layo 23 August 2023 ngenye i-election engingezake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Ibandla leZANU-PF lithi okwabangela ukuthi linqobe kukhetho zinhlelo zalo elithi zilohlonzi.
Umsebenzi yakhe yiyo emkhampenileyo ukuze efike kulesi stage osefike kisho ukuthi ekwazi ukuwina ilizwe lonke. I-development ibonakale isebenza, isenzakala, amaklinikhi, izikolo, imigwaqo, kuningi izinto ezenziwe i-Second Republic in a short space of time.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela yokhetho nxa ingemukelwa kwenziwe na ukhetho kakutsha kumbe umnumzana Nelson Chamisa kuthiwe nguye onqobileyo. UChamisa utshele intatheli zindaba ngesonto eHarare ukuthi njengoba elobufakazi obukhomba ukuthi wanqoba kukhetho kumele agcotshwe njengomkhokheli welizwe. Kodwa abanye ababalisa labasekeli bebandla le-CCC bathi kumele inhlanganiso ye-SADC ibe yiyo ekhokhela ukhetho oluzagcutshwa kakutsha kungela ngxaki ebezikhona labantu bakhethe inkokheli abayifunayo bekhululekile. Abanye bathi ukuya emthethwandaba yikuchitha isikhathi. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngowambono Gande, ngikubeka ngale ndlela. Okokuqala, kumele ukuthi kungabi lokhetho oyimpumela egenqulwayo. Impumela okumele ukuthi yaziswa abantu, okumele ukuthi ibe yiyo ezakwaziswa abantu, akube impumela elobuqotho, impumela yoqotho. Ngezinye indlela ngithi mina kumele ukuthi ama ballot papers kuvunyelwane kuma V11 i opposition ezonke including lomnangagwa kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo a authentic yila, ngoba oChamisa balawo ama V11 a authentic, la izano ama agents abalayo balawo ama V11 a authentic. So ke akuvunyelwane kuma V11, but ke inkinga ekhona ukuthi njengoba vele sisazi ukuthi sidila nezikliwi ama ballot boxes wona lana khona, kungenzeka ukuthi vele asevuliwe bathempa lawo. So once you temper with the evidence ye crime scene, then sokusiba le problem ukuthi ingeke yaqhubekela phambili. So into esiza kwenzakala ke ukuthi kungangcono ukuthi ukhetho luphindwe, ngoba iSADC nxa njengoba layo isichiyo ukuthi impumela yokhetho lolo suffers from illegitimacy, ngoba kukhona okuningi abakubonileyo okungaqondanga, okungahlangani kuhle lezinqumo kunye lemigomo yokuconduct ama elections awesadic. So kutsho ukuthi umnangagwa nxa engomisa ikhanda ayiphambili ngumuntu oyabe se-illegitimate kusadiki, njalo akasenakho ukuthi angahlali imihlangano kusadiki ngoba is an illegitimate president. Yikho nje usizwa bekhuluma kathesi ngokuthi bayaphuma kusadiki ngoba ungakhohlwa ukuthi layo mgabe kulesikhathi akathi khona sebeqilile ukukhetho wathi bona nxa isadiki ifuna ukwenza into zayo they are willing to withdraw from sadiki. So into enalibi ikhulunywa ngundoda yenalo wamahovethi ingqondo yezano ivele yinto abalayo.
Phambilini kokhetho sibone umnumzana Douglas Monzora we-MDCT esithi ukhetho lolu alisoze lube lukhetho olukhululekileyo okubangela ukuthi asuke kukhetho. Ubona ungani ngayilo yini inyathelo elithethwe libandla le-CCC lamanye?
Angiboni kanti ukuthi bekungabe kuyikuhlakanipha ukuthi i-CCC ingangeni ku-presidential election. Ngoba ukhumbule phela ukuthi izizathu zikaMonzola yebo siyazizwa siyazibona sibili ukuthi bephule umthetho and okubi ngakho ukuthi ukhulume ngakho asazi ukuthi kuphelile ngapho kwinto kwakho ukuthi bephule umthetho. Yebo ayizeki umthetho uyophule sibili. Kodwa-ke ukhumbule ukuthi even ngabe kuthiwa uChamisa kangenanga ku-election Zanu ibivele isponsile amanye amakhandidates ukuthi nxa bengaphuma be-CCC amanye amaphathi azangena. Phela awudingi ukuthi kube i-CCC ingene kuma-election ukuze impumela yokhetho ibe legitimate. Awudingi i-CCC, kudinga nje ukuthi kungene any political party i-contester be-ruling party. So ngaphandle kokuthi nxa bonke abantu bengadla ukungena ekhethweni then yikho lapho sokule nkinga khona. But undoda ukuqina uyambona nje lenxa umkhangela ukuthi umuntu ongenanhloni ulakho ukuthi ngoma isikhanda nje azihambele nje yedwa. Kodwa-ke hhayi bekungekho kwaba yokuhlakaniphi ukuthi uChamisa aphume ekhethweni.
Alo-ke ngumnumzana Mpondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. Kwelunye udaba oluphathelane lezokhetho eli-South Africa selize latshayela ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abeZimbabwe basola lokhu besithi yikho okuzabangela ukuthi baqhubeke bebuthana kwele-South Africa bedinga umsebenzi. Embikweni omfitshane othunyelwe enkundleni yokuxhumana e-X, eli-South Africa lithe litshayela ihlombe uMnangagwa lozulu weZimbabwe ngokwethula ukhetho olulokuthula. Iningi eliphendulela umbiko lisole lisithi uhulumende wele-South Africa uhleze ephathisa amaphutha kahulumende weZimbabwe kungakhathalekile lokuthi ukungahlaliseki kwelizwe kubangela ukuthi iningi liphephelele elizweni le-South Africa. Kusenjalo elemelika selisole ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo lisithi kusobala ukuthi lolu khetho belungakhululekanga njengalokho okufakazwe zinhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iSADC lezinye. Elemelika lithi umumo phambilini kwalolu khetho ubungamanga kuhle kumabandla aphikisayo ngoba uhulumende ubenza kube nzima ukukhankasa kunye lokubopha amahlayana kwabantu ababalisa lenhlanganiso ezihlola ukhetho. Ngokunjalo uhulumende welemelika uthe usacebisana lamazwe angomakhelwane ukuze atshengise ukungamukeli impumela yokhetho lolu kutholakale lesisombululo. Abasola ukhetho lolu kubalisa abancintisayo abanjengomnumzana Mbuso Siso, kesizwe imbono yakhe.
Selokhu ngathetshulwa yingwe ngiku-politics from year 2000 angikaze ngiyibone i-election efana laleyo ebesikiyo ukubana kuyathi kusiyavulwa i-polling station kungela ballot paper, njalo i-ballot paper lingayinspekthwanga. Ngilesimanga, ngilesithuli sokuthi thina njenge-opposition nxa singavelelwa ngesikuvelelweyo sihambe kwi-election engela inspection ye-ballot paper. I-election ephuze ukuqalisa, kumele iqalise ngo-7 ngapha ngakithi kuwadi 1 iyaze yayoqala ngo-11 esithola lapha ku-polling station ade ngivotela khona yaze yaqala ngo-1 o'clock. Kambe singathi thina nxa sesidliwe bese sikhala ngokuthi sidliwe ngoba mina ngibona yonke into le kayenzakalanga ngendlela eyiyo. Izek ayiphathanga umsebenzi ngendlela eyiyo. Ngingazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona kodwa ke hatch day election esibe layo 23 August 2023 ngenye i-election engizake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Siso ongomunye wabancintisa kukhetho lwangeviki edluleyo. Kunjalo nje zididekile izakhamizi zesabelweni seMathebeleland North ngempumela yokhetho lwangeviki edluleyo eyakhipha ukubana uMongameli Emmerson Mnangagwa unqobe okungadingi ukuphindwa kukhetho lwe-runoff. Umnumzana Nelson Chamisa labanye abalichumi abancintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bayakusola ukukhethwa kukamongameli Mnangagwa. UNokuthaba Dlamini usiphalo ludaba ngokugcweleyo ese Victoria Falls.
Omunye wabathakazelela ukukhethwa kukaMnangagwa ngumnumzana Philani Moyo obencintisa kukhetho lokudinga ozamela iWange West edalele eParliamente.
Kuyasithokozisa kakhulu sina sonke abantu bakhe ikakhulu khona beWange West nokubabonga kakhulu ngoba bakontributile kakhulu kakuhle kuba noPresident ezibuyele.
Umnumzana Richard Moyo, umgcini sihlalo webandlaleli eMathebeleland North, uthi ukunqoba kukaMnangagwa kufezwe imisebenzi yakhe.
Imisebenzi yakhe yemkhampenileyo ukuze efike kulesi stage osefike kisho ukuthi ikwazi ukuwina ilizwe lonke. I-development ibonakale isebenza isenzakala. Amakliniki, izikolo, imigwaqo, kuningi izinto ezenziwe iSecond Republic in short space of time, ikhokhelelwa kuba uMnangagwa. So yakudeserve ukuwina ngendlela owine ngayo. And kulama projects ade waqalisa kakhulu eMathebeleland North, igwayisha ngalo uyayiqedisa zisiye u-Unit 7 zimbonile phela. Then lamanye nje amaprojekt akuma-various stages.
Kodwa ozamela iMathebeleland North Province kuSenate ebandleni le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Joel Gabuza ukhala ngekusasa elibuvilibana.
Abantu sebeyahlupheka muama-potholes khonezakhula and ku-government as we speak akusela lutho, abasela mali. Imali bazidlalise kakhulu ngesikhathi sama-elections, bethenga ochikenini, bethenga impuphu, bethenga abantu, bethenga amavoti. Thina sizamile njengema-North, singela lutho, singela chikenini, singelala t-shirt. Sazama sawina. Kodwa ke emashonale njengokwazi abangani wethu abaningi abavotelwa ngani kulokwethuselana, abantu bayatshelwa lapho kufakwa khona, abantu bayavotelwa, akula muntu noma ufundile kumbe afundanga, ungutitsha uyatshela ukuthi wena awukwanisi ukubhala, siza kubhalela. So ukuwina kwabo lapho yikho ngibona bezithulele bengela ukujabula ngoba akusokuwina.
Onqabe kukhetho lwamakhansila esigabeni sekaChechethe eWange, umnumzana Give Me Again Moyo owebandla le-MDCT uthi amabandla kawabambisane kulungiswe ilizwe.
Sikukhangelele kakhulu njengabantu abasemaphandleni ukuthi uhulumende lwalungisa indaba zomnotho, kube lamathuba emsebenzi, kulungisiswe indaba zokutholakala kwempahla ezilohlonzi ezitolo lentengo efaneleyo, kulungisiswe indaba zokulinganiswa kwamathuba abantu ngezigaba.
Kukhetho lukamongameli, uMnangagwa unqobe eMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West, Maswingo, Manicaland laseMidlands. UChabisa unqobe koBulawayo eHarare laseMathebeleland North. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Umprofita uHubert Angel usesuswe kusikhundla sokuba isikhonzi senhlanganiso ye-Pan-African Parliament. U-Angel wakhethwa lanxa wathinteka kudaba lokuhuquluza igolide oluthiwa Gold Mafia. Kodwa usanda khethwa ukuphatha isikhundla sikamongameli walinhlanganiso umnumzana Gayo Ashebiri ulobele incwadi u-Angel izolo emazisa ukuthi usesuswe esikhundleni lesi. Ingxenye yencwadi le ithi Phose wonke amalunga enhlanganiso ye-PAP awazi ukuthi u-Angel wakhethwa njani lokuthi ukukhethwa kwakhe kuzaphathisa njani lihlanganiso kumbe izwekazi le-Afrika. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani ye-TTI eyaphiwa ithenda yokuphaka izimota isehlise imbadalo ngengxenye kuyingxenye yaleyo kade ibhadalwa ivela kumadola ayithoba minombili i-$8 yayehla yafika kumadola amane i-$4 ngelanga kulandela ukukhonona kukaZulu. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kube labantu abedlula izigidi ezimbili 2 million abangavotanga kukhetho lweviki edluleyo ngenxa yokwehluleka kwe-Commission yezokhetho e-ZEC kunye lenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe kumbe ifazi eyethusela abantu. Iphephandaba lobulembu be-internet le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi amanombolo empumela yokhetho asesusiwe ebulenjini be-internet obugatsha lwezokhetho i-ZEC. Ibandla le-ZANU-PF lona lethesa icala inhlanganiso ye-Team Pachelu ukuthi yiyo esuse amanombolo la. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
If I'm a woman, I can't perform. It comes longer than I got to perform. I'm a result of what you do to Nanga possibly to put over on president. But it's a one hour to play a maybe. Never says he copies and I'm watching Jama reforms. About a number of women and we have my election. The former reforms and achieve. I am watching Jama reforms. Is the guy change today? The class is this about that. So one on a street to secret. Said one on a street to secret. I see a bong I two and I'm trying to get a bong about a little bit of a street to secret. I is. Sizwe lapha ukuthiwa umnanga kwa owenile sizwe sidabuka kakhulu ngoba lokho kusitshela ukuthi akula employment for 5 years, akula amaphilisi ezibhedlela for 5 years, izinto zizodula for 5 years. Sicela kube kujitshe laphana ku-ZEC, i-ZEC kayike ijitshwe kwenziwe ama-reforms, local reforms, sibe le-free and fair election.
Salubonani, salubonani, igama Ephraim Zuma ngilapha eKaroopak. Hayi, siwazwile ama-results, siwazwile kodwa kubuhlungu, kubuhlungu kakhulu ngoba thina isukhangeleleyo kwisikhayele so uhulumente uzatshintsha, kodwa ke manje sibuyelele i-ZANU-PF okwenza ibuyele. Sibona ngathi ZEC, u-ZEC kayitshintshwe leya, kayisebenzi kahle, isebenzi kahle. Kubuhlungu thina ezibhedlela akula mithi, singabagulayo siyahamba njani, dinga ama-reforms. Akutshintshwe i-ZEC leya kuze kubanise ukuthi lizwe lilunga.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7 okhulumayo engu-Milton we-Plumtree Changwa obhulu, khulume ngendaba le eka-Emmerson Mnangagwa ukuthi siyamukelekile ukubuya ekhaya. Ukuthi into leyo iyabujabulisa ngoba siyamukelike ekhaya, ukubuya ekhaya kungalamsebenzi, siyosebenzana. Uyabona kulamsebenzi, akavuli mathuba emsebenzi, imigwaqo ifile, yonke into ifile. Ucabanga ukuthi sizabuya ekhaya sizokhamisa nje? Ayikho into elungiswe izano vele lapha. Izano ilibulele ilizwe lapha phansi, libulele kakhulu yane ilizwe. Ilizwe lalingcono kusalo Smith. Yonke into yachiwa ngu-Smith ayisekho. Amadama egetshwe ngu-Smith izikolo yini eyayenzwe ngu-Smith isifisa. Wehlule ukuthi elungise umgwaqo uMnangagwa lo kodwa besejike ekhijimethi. Hhayi, akutshile into leyo yamjabulisa ukuthi sibuye ekhaya, cotshwa be-South Africa kezokuthi evulele amathuba emsebenzi, sithi sibuye sithole umsebenzi khona.
Alo Studio 7, hhayi thina sithathile ngabantu labo. Abantu labo sebesihlawulise kakhulu, bese sijabulile sithi akuyangena ijahe elitsha. Hhayi, ZANU inkani, hhayi sele sithatha amapilisi siyayikhuphuna ngoba i-concrete, hayi i-concrete sivile, hayi sesithole sesikhathele. Mina ngu-Jethro,
sukeni kayi lawusalibonani basakazi nabalandeli bakaRadio 7 ezibuhlungu izoneza ezokuthi izanu ngempela ngempela iwinile athi nxa bewinile indaba uselebrate singakubona akunamuntu ojabulile waseZimbabwe hhayi akula shemu mna ngingamboni izofuya avotelwa ngani ngibuye ngizwa kanti vele khona wona ama-observers abe ngawani ma esehlule ukukhondema izinto ezisu akhondemile ukuthi aluqhutshwanga kahle xa ungaqhutshwanga kahle sokumele kwenziweni wayforward ela labo kufuze bacace bacacela abantu senza kanjani hhayi kuphenda ukuthi ibeda aluqhutshwanga kahle uyebo kunjalo hhayi sofuze bazihlalele nje babe bengekancedo bezokwandisa inamba la hhayi akucaki ukuthi kuzisukela lapho i-wayforward ithini ngoba abantu basingeza isikhona inaza 5 years ezinye zokuhlupheka ezingaka ezibalokhu kuhlupheka ungahlalapha kusazonyiwa la la
salibona nisalibonani baka Studio 7 balandeli nabasakazi bonke njengasho mina ngathi kona uvota uvoti laseZimbabwe lisizimuntu loko ngisitsho phela ngiqinisile ngiqinisile uvotile eZimbabwe noma uvota ngokafana ngoba ivoti lakho alisebenzi kuwuhlungu lokwenzakalayo lapha uhlungu uhlungu sithathelwa amalungelo ethu izano esithatha iZimbabwe yezimuzwa kumuzamlanga kwakho lanalaba abangani bakhe akuseyi izwi lela umuzi wezano othi uma ufuna ukungena ebusuku uyangena uma ufuna ukwenza into esikhathi esihloyo isikhathi sabo uyazenzela nje intapho oyifunayo so kodwa ubuhlungu sizibuhlungu
sibe kwezeni salibonani njani basakazi abahle abalaleli abahle hhayi siyayizwa imiphumela yokuthethwa engayamukelekile hhayi la sokufunakala imkani la ama singaye kanje kanje ayikho into engalunga into nje efunekayo inkani kuphela uyangena nje ngendlozi uyangena abantu bavumela into yedwa ngoba phela singadlala abantu bezanu PF akuminangaka kakho
salibonani 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 ma-Studio 7 Studio 7 ku-Studio 7 lapha sibingelela wonke umuntu okhona lapha ekhaya laseZimbabwe lapha ye siwubonele umsebenzi uhambile kawuhambanga ulensolo eziningi ezithiyeneyo kunhlelo zonke zelizwe ye hawu mina-ke ngibona abantu abadala besidlala abantwana bachiyela abantwana isobhu bachiyela abantwana ezitshwala ukuthi bende wasuthe kathi lo baba ongachiyela abantwana esidalo kathi ngobabo njani sesesiya laphana-ke mazimbabweni amahle kathi kulani ukuthi kusasemazi so abantu bake bangene ezitaradeni lapha kuke kutshengiswe ukuthi hhayi lo muntu uvele kafuneki kathi wona amasosha angikhona ngathi kalambanga alambile konke lamapholisa alambile awusithi la sade behawukele lokho sikwenzayo bakahawukele abanye sizabe silabo emkhosini abanye baba besemsebenzini ingabi mude kakhulu siyabonga sithithi kungazwakala ive lonke asibambaneni sikhipheleli cheguleli singadingi ukuthi kuze kuyiwe emakhoti ekhoti kusiyadingwani yibonge ngiyehle lapho esihlaleni yabonga
sifinyelele enkundleni ye sithi sike sikhuze undoda lowo othiwa nguchilumbo mudenda lowemthwakazi kwi-public party into oyikhulumayo ndoda ngicabanga ukuthi awuyazi ukuthi thini ngicabanga ukuthi into eliza nayo ebantwini ayicaci lokho okukhulumayo lokhu esikuze ukukhuluma ku-Studio 7 akuye kusincede kufana nje lento yakho leyo okhuluma ngayo asiyonto enganceda abantu lamhlanje thina sifuna izinto ezizasinceda lamhlanje ngoba sihluphekile ngicabanga ukuthi lapho wena nje ukhulumela amagozi epolitiki epathi yakho kodwa akungeke kusincede ngaludo lokho okukhuluma ngoba lina linje lehluleke khona ukubufaka upresident lehluleke khona ukufaka mbe lifaka amalokhuzeni amathathu mbamangaka amakhansela kodwa ube sosithi abantu basemadebheleni bengavoti belindele lina lapho elizahlanganisa khona into yenu esingakazi ukuthi izahlangana nini sesikhathele into yenu ayicaci lani siyalisapota mpela kodwa into yenu ayicaci mani ayicaci mpela ukuthi iyangaphi isuka nje la igcine kungathi yinto ekhohlisa abantu ngoba ma ukhuluma into ekhulumayo lina lenzeni lina lenzani ngokuphikisa kwenu usola amaqembu aphikisayo kodwa nawe akulativini oyenzileyo khonapho eliyenzayo zero kukutshona nje likhuluma kuphela lixabanisa abantu hhayi ndoda zama ukuthi into ma ukhuluma ujule engqondweni ungaphi ngukukhuluma nje uhlahlahla into ekhulumayo yezwakala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0818 465 0318. Ukwezemelika umthethwandaba usufake ilanga langomhla ka4 ngomabasa omnyaka ozayo ukuthi wayengumongameli umnumzana Donald Trump athoniswe icala lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Amagqwetha kaTrump abecele ukuthi athoniswe ngomnyaka ka-2026 kodwa umahluli uTanya Chakudna walile wathi kumele athoniswe ngomnyaka ozayo. Kodwa kungakhathalekile lamacala akhe, uTrump usikelo lwakhe luqhubeka lukhwela lusiya phezulu, abalandeli bakhe bemxhasa ngemali. Kuyona le iviki usebenzise umfanekiso wakhe westokisini ukudinga imali, esenzela ukuthi abalandeli bakhe bamzwele njengomuntu ohlukuluzwa nguhulumende kamongameli Joe Biden. Kukhanya leli qhinga lilezithelo ezesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Lokhu kuyethusa kakhulu ukuthi bakhona abantu ababona ngani uTrump wenza okulungileyo. Bona laba bantu yibo abapha uTrump imali. Kumele kusethuse thina njengabantu abahlala kuno naleli lizwe ukuthi omakhelwana bethu bazibanyabanyana bonke abakhipha imali zabo besipha uTrump, because bakholwa ukuthi uTrump ngumuntu ongakhopha uyakhokhela ilizwe futhi. Kusho ukuthi ziningi izigebenga esifana nalo Trump. Ngoba uTrump lokhu akwenzayo wakhe ugebenga nje ukuthi abedinga imali labantu bempha. Kodwa iqiniso likhona yukuthi imali kayivoti. Bangaki bona abantu abamphi imali? Nxa wehluleka ukuphumelela kukhetho lwedlulayo, elokhu ecabanga ukuthi uzaphumelela kukhetho olulandelayo, ngabantu bona laba abamvotelayo, labanye abalokhu becabanga ukumvotela lala langokhetho oluzayo, balutshwana laba bantu. Imali yabe ngazende iyandi kangakanani, kodwa kayisiyo ebalwa njengevoti. Amboni mina ukuthi nxa ecabanga ukuthi imali yakhe ingamenza ukuthi awini, ayisikho uTrump akucabangayo. Trump uzama ukucuca abantu ukuthi athole imali ngemali yokuthi ufuna ukuthi abe ngupresidenti ngesikhathi esilandelayo kumbe ngokhetho olulandelayo. Yikuthanda nje ukucuca izikhwama zabanye.
Ngesikhangele umongameli Joe Biden, yena kukhanya amathuba akhe engacaci kahle, njengoba sibona ukukhankasa kwakhe kungani akukho kuzinga elifana laleli elika mnumzana Trump. Ubona ngani, usebona ungani senqobile yini ukuthi kasazihluphi?
Mr. Gandhi, okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala, usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Ngibuya futhi ngibuye lendabeni yethu liyane ngeke ngakhuluma ngayo ukuthi abantu abalandela uTrump bayethusa, ngoba ngabantu abangomakhelwana bakho, ngabantu esiphila la besisebenza la kwezinsuku zonke. Nxa umuntu ecabanga njengoTrump ukuthi umuntu mina ngingamenza lokhu mbendula umuntu eNew York akula muntu ongangibopha, kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebenga. And bakhona abanye abantu abamlandelayo laba abalengqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele udinga umkhokheli, ungumuntu olomntwana olabantwana, ngumuntu omnyama mambo yipi khala, uwazi ukuthi uTrump uhleka izilima, uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi ezinyazenzayo ngaphezu kwamacala lawa lawo kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini owenza ukuthi uTrump umvote? Yikho mbuyele ukuthini, abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka, yibo abantu abadubula abanye bengomakhelwane, ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba abantu abafuna ukumvotela kababuboni, ngoba bathi uthiwa uyaqanjelwa. Kabavumi ukubona. Usizi nje ukuthi abanye bangikhona sebesemajeli bachiya abantu abo behlupheka phandle. UTrump isigebenge esikade saqala kudala, kuloke ephila impilo yakhe yona leyo yobumenemene. Manje thina abantu sebethatheka sebemlandela, ngabantu bona labo ababungwe emhliziyweni zabo ngaphakathi kwabo, abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile, yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabe kake lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusoziwazi lanxa uzihambele ukuthi umuntu ucabangelayo umuntu elengqondo njengekaTrump.
Olo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaya ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu Chris Gande.